sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Solanja 2021 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, izakamizi zakobulawayo sithi kwengezelelwa kwamafiki amabili kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakogodlwayo unduna Vezi Maduna Mafu. Osomabhizimisi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimisi ku-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isilinganiso sabagula besila emkhuhlaneni we-COVID-19 samachumi phosi ayisishiyagalolunye 87.3% kulabo akhulelwa yiwo siphezulu. Phakathi kwenkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu, 35,222, kule nkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 30,751, abagule umkhuhlane basila. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1.4 lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.8 million njalo wabulala abazinkulwane ngwane phose ezilikhulu 98,480. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 109.3 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.4 million. Izakamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo okungezelelwa kwangamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown. Abantu bethi leli linyathelo elihle ngoba umkhuhlane usudale umonakalo omkhulu elizweni. Kodwa bacela uhulumende ukubana aqhubeke eyekethisa ezinye zeziqondiso ze-lockdown ukuze benelise ukuziphilisa. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Mina u-extenda we-lockdown hayi angilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njengoba ku-extendwe nge-2 weeks. So nje ukuthi sizowuthwasa kulomuthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi kubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So mbona ngani ku-right ukuthi ba-extend kwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi bengayi-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani uncedisa njani. So mbona hayi uku-extenda mbona ngani into e-right ngoba umkhuhlane silawo sibili. So sasame sadinga ukuthi silwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana sisasenkosini Ndlovu yena ukubona kukuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangelela abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi esifisa ukuthi ngaya kumbe ukukhona kwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okuku-extend isikhathi lokwenzani ayisikho ukuzaqeda i-COVID kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani lokuthi lokho akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona uyabuhlabiwa abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke nothi ukuthi abantu bebekhethelwa kuhlatshwa ngobungani kuzokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
siyakwamukela ke lokhu njengenhlanganiso kunjalo ke njengenhlanganiso esiphumile kathe sike sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abasebenzayo sisazi ukuthi bavele kunzimene kade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba umnyaka uphela inyanga iminyaka athe uqala ke kwavala ilizwe zange basebenze kathe sike ngumthwalo onzima emahlomba ukuthi basukume bazibathengi njalo ukuthi bathengi imithi ugezandla so njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathe ukuthi sibadingile esingakwazi ukuthi sikuthole sizabanikeza ama-sanitizers sibanikeze ama-thermometer sibanikeze lama-maski lama-penda ikakhulu ke osolo amadolobho ukuthi benelise ukuthi badwebe laphana emkambo izikhala zivuleke
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likazulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci kunhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Izelelwa kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo ngoba abantu badubeka abantu abalalutho lohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka nje abantu bevalelwe akudali mahloko okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulohlupho lolo silulungisa njani sisiya phambili kodwa ukuthi kuyextendwe kumbeni nga extendo as long as kungakabi le solution yokuthi kwenziwani kusabuya wona la umuntu okuthi uvele eChina kodwa abezempila kahle bengakuqedisisa ukuthi kwenziwa njani akusisizingalulu
izolo umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze lockdown Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu esekefu. Abamabhizimusi lemigambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle e-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba bakhuthaza uhulumende ukubana afake intatheli izindaba kuluhlu lwamaqembu azoqala ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 owe-vaccine. Abenhlanganiso lezi bathi ngoba bavele bakhona kuluhlu lwenhlangothi zezisebenzi eziqakathekileyo ama-essential workers kusukisela ekuqaleni kweziqondiso ze-lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi uhulumende esanda kwamukela umuthi we-Sinopharm kungekho nhlawulo ovele kwele-China. Uhulumende uthi phezu kwesipho senkulungwane ezingamakhulu amabili zamajekiseni awe-vaccine lawa kulamanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 asebewathenge kwele-China abawakhangelele ukufika elizweni ekuqaleni kwenyanga ezayo kambimbitho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba okugoqela abeMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bemkhuthaza uhulumende ukuba akangazikhohlwa intatheli izindaba lapho eqala ukuhlaba labo abasebenza kunhlangothi ezimqoka ama frontline workers. Isiphathamandla seMISA Zimbabwe unqaba machazi uchasisa ngenkuthazo yabo leyi.
Singakhangela eZambia, eZambia sebeyenze njalo ukuthi hayi xa besenza okuthiwa i-priority list intatheli izindaba lazo zikhona phezulu khona lapho ukuthi ziyathola le vaccine ekhona. Ngakho-ke bekuyisicelo sethu kuhulumende ukuthi bekhangele ukuthi ama-journalist lawo efakwe khona lapho engafakwe asitho ukuthi bayaqakathekisa ukwedlula wonke umuntu kodwa ukwenzela ukuthi siqhubeke sithola ulwazi, i-access to information ukuthi intatheli izindaba ziqhubeke zisebenza. Kuqakathekile labo ukuthi bethole le vaccine ezayo.
Isikhulumeli esenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe YOJA uLeopold Munende uthi kusobala ukuba uhulumende engaziqakathekisi kangako intatheli izindaba
Obekusenzakala ukuthi uhulumende ubengani uyasikhohlwa thina njengentatheli izindaba. Singakhangela i-lockdown ye-announcewa ngo-March last year. Basikhohlwa ukuthi besifake lathi ku-list yama-essential service providers. Kodwa yibo ababesibiza kuma-press conference asazi ukuthi babesithi sizabuya njani. Siphinde sikhangele ngo-January u-Vice President Constantino Chiwenga esinika i-list elama-essential service providers. Wasikhohlwa futhi. Sesibona ke i-vaccine sibuya ivela e-China. And kukhanya labo baphinde basikhohlwa kodwa baye belokhu besibiza uma press conference. Besicela uhulumende ekhayelisise lolu daba ebone naye ukuthi intatheli izindaba zingadinga ivaccine le njengoba siyabe sikhuluma lapho sisebenza lapho bona njengabameli bengatsha zikahulumende.
Okusekelwe ngeyinye njalo intatheli izindaba esebenza izimele uDesire Juma.
Njengoba isifikile uhulumende ubesehle wabo. Wafaka i-category yabantu abazaqala ukuvaccinate ama-frontline workers, ama-journalists baqale labo babe one of the first, babe one of the first bantu ama-frontline workers abazaphiwa leyo vaccine.
Kunsukwana esanda kwedlula umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uchasisele uZulu ngendlela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni luzoqhutshwa ngayo kodwa isimanga ukuba akazange agoqele intatheli izindaba.
Health workers, ports of entry personnel, ZIMRA, immigration, customs.
Isigaba sokuqala kuza kuba ngisalabo abasebenza kunhlangothi ezibalisa olwezempilakahle kumingcele iZIMRA abe immigration, customs, ama funeral parlor abakunhlangothi lwezomvikela. Ama village health workers bese kulandela abavele bele mkhuhlane abantu abadala abeneminyaka engaphezulu kwengamachumi ayisithupha abasezintolongweni labasebenza emajele labanye abahlala endaweni ezivikelekileyo bese kusithi isigaba esilandelayo siza kuba ngesalabo abasezikolweni lakwezinye inhlangothi ezingekho engozini enkulu kangako.
The third phase will target those at relatively low risk until everyone is covered.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zihle zahlaba omkhulu umkhosi zisithi umkhuhlane we-COVID-19 kunje usuthethe abakulolu hlangothi abanengi abagoqela oZororo Makamba, Janet Munyaka owayesebenzela umsakazo we-ZBC, uFoster Dongosi owayengunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, owake wasebenzela umsakazo we-ZBC ongomunye wabalwa impi yenkululeko uCharles Kawaza labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu ethelewa amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo unduna Vezi Maduna Mafu. UMaduna otshone ngomgqibelo odluleyo ngemva kokugula okwesikhathi eside ubika ikhangelelwe ukungcwatshwa kusasa ngolwesithathu. Abanye babathumele amazwi enduduzo ngabenhlanganiso yabadabuka okugodlwayo eyegodlwayo Development Trust bemelwe isiphathamandla sayo uMnumzana Nkululeko Chuma.
Sithanda ukuletha induduzo sikhulumisana sikhalelane ngenkosi yethu sikhotheme ubaba uMathayi sikhulumise abemoli sikhulumise izihlobo zonke zakomafu sikhulumise ugodlwayo jikelele emajekeleleni yonke. Silusizi kakhulu, siyakhala ezimathonsi, inyembezi ziyageleza, inhliziyo ziyabubula ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu ebesimthanda ebesiphila naye. Kuningi esikufunde kuye, kuningi asiphathise ngakho ekusikhuliseni lokukhuliseni ugodlwayo. Sinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakugodlwayo benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo. Sithe sibumba inhlanganiso safika kuba kuMathayi wasamukela ngesihle saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakugodlwayo indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo. Asamukela kuhle ngesihle, sacoca laye, sambikela waveza ukujabula okukhulu kakhulu evele lithanda ukubona abantu bakugodlwa abaphakamayo befisa ukuthuthukisa indawo yakwabo.
Lina njengogodlwayo abakhatshana lekhaya lienelisa yini ukuhamba emngcwabeni?
Thina sivunusele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni. Induna ngeyethu godlwa ubakumafu induna kagodlwayo sizazama ngazonke indlela ukuthi siyefika, siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyolondolozwa ubaba.
Ye kodwa ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimgoqo yini?
Sikhangelele ukuthi silandele iziqondiso zenezo zikhona ze-COVID. Ukugeza izandla, sisanitizer, sigeza ngamanzi alesepa, sikhangelele ukugqoka ama-mask ethu ukuze sivikele ekutheleni komkhuhlane. Sikhangelele ukuthi singaminyani, singabi duze-duze. Sikwenza konke okufunakalayo ekunqabeleni lomkhuhlane.
Okweqhawe lesizwe ekade kugcelwe ngabanye ke.
Sikhangelele khona lokho. Sikhangela indlela ubaba uMafu uNkonjeni akhokhele ngayo. Ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo, ube ngumkhokheli welizwe. Sikhangela imbali yakhe kusukela kudala ekuhluphekeni, angene kikho, ehlupheka, ehluphekela ilizwe ukuthi likhululeke. Ngikukhangela ukuthi umuntu ube umkhokheli welizwe, ibe induna engumkhokheli. So ngikukhangela ukuthi ke aphiwe leso sicoco, amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe. Loba mhlawumbe nxabe ngabe bekhaya, kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo.
Lo bekungumnumzana Nkululeko Chuma owenhlanganiso yeGodlwayo Development Trust ubekhuluma leStudio 7 esecingweni koBulawayo. Osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi abo lanxa nje ilizwe lilokhu livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ememezela ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamanye njalo amaviki amabili izolo, uMongameli Mnangagwa wazise ukuthi amankampani azimeleyo kanye labamabhizimusi amancane abazisebenzayo sebengavula. Kodwa uthe kumele baqale balandele zonke iziqondiso ezabekwa yiWorld Health Organization ngenjongo yokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus. Iziqondiso lezi zigoqela ukuhlola izisebenzi lokuzitholisa izinto ezifana lamasanitizer. Lokhu kwamukelwe izinhlanganiso zabo somabhizimusi ezifana leZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iMkhosi kanye lenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Nansi isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Alec Ndlovu.
Thina kutsho ukuthi sesizabuyela emsebenzini. Lokho ke kuyasithokozisa njenge-BVTA ngoba thina isikhathi sonke besivele singabantu abakhankasela i-middle ground, i-balancing position eyokuthi ke thina besiqakathekisa ukuthi kumele sivikele igcikwane kodwa siphinde sithole esiphila ngakho. Impilo yabantu yeyeme ekusebenzeni. Ukusebenza yikho okwenza senelise ukumelana lendingeko zempilo.
UNdlovu uthi ukuze balandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane lokuhle, kumele uhulumende angenele udaba lokusilela kwamanzi koBulawayo.
Njengalokhu sikhuluma nge-pandemic i-COVID-19 efuna ukuhlanzeka Ngicela uhulumende ancedise obulawayo athole amanzi angapheliyo ikakhulu ukuqediswa kwegwayishangane dam. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kwe-COVID-19 ukuswelakala kwamanzi kungasilethela imikhuhlane enjengabo-cholera labo-dysentery labo-daria. Yiso isicelo engilaso sibili ngoba siyananzelela ukuthi amanzi aqakatheke kakhulu ikakhulu kithi esiphatha ukudla labanye abathengisa nje ezinye impahla.
Izisebenzi lazo zithi ziyathokoza ngokwengezwa kwamahola okusebenza. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown ngamaviki amabili ikwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo.
Kutsha ubunzima kuzisebenzi ezithize bese zisezindlini zingaholi njengoba amakhampani athize evaliwe. Kuzisebenzi ke amaviki amabili le indlala loba nje sebeyekelisile mpijana kundaba zamahola ayengezelelwa amahola.
Umoyo uthi uZulu sowadela ukuthola usizo kuhulumende.
Kabasakhangelelanga ukuthi uhulumende engabanika lutho. Sibone phela uhulumende sehluleka ukubanceda kumnyaka odlulileyo. Angazake bebekhangele ukuthi uhulumende abanike imali ukuze phela betshaye ikhona. Wena bekwazi ukuthi nguhulumende ongasoze akwanise ukubanceda. Yikho nje amakhampani ekhala ngokuthi akwengezelele ke ama-hours okusebenza abantu bekwanise ke ukuya emsebenzini bekhululekile.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
IZimbabwe ngokwayo general economy ngokwayo it's over 80% informal. Okubana abantu baphila ngabakwenza ngensuku ngensuku every day yikho kubaphilisayo esithi ngesikhiwa hands to mouth. So nxa usubavalele ezinye iviki ezimbili ukhangele ukuthi bake bavalelwa inyanga ezidlulileyo eminyakeni ophelileyo ubasaphakathi kwezikweledi ezinkulu kakhulu njalo leta ukuthi hlukuluzeka okukhulu kakhulu. Sikwazi njalo ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity loba imali yokuthi ancedise abantu ngesikhathi lesi kunje so. Kodwa kuphinde ukhangele kwezinye indlela ukubana kuncedile ngalesi sikhathi ukuvala ngoba ama-cases ade sanda kakhulu kungakabi le-lockdown. Kodwa sithi uhulumende kufuze abe balansa ukuvala nga-lockdown simanage i-COVID lokuthi abantu bafuze baphile njalo badle.
Lanxa kungazakali ukuthi iyozala nkomoni ngemva kwamaviki amabili, abanye bathi bakhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa avule ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Izizalwane zaZimbabwe wele South Africa zisola uhulumende weZimbabwe lowe South Africa ngokwehluleka ukukhulumisana ngokuvula isikhathi sinye imingcele langezikhathi zokunqabela ukuhamba-hamba kwabantu ezekefu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Ithelo leSouth Africa lokuvula umngcele weMessina Beitbridge izolo lilethe injabulo enkulu kunengi labeZimbabwe. Abanye amapasipoti asephelelwe isikhathi kanti abanye bafisa ukuyabona izihlobo ekhaya ngemva kokwehluleka ukwenza lokhu ngekhefu lekhisimusi. Kodwa-ke le ntokozo isiphenduke intukuthelo kwabaningi njengoba izolo uhulumende weZimbabwe ehlulekile ukuvula imingcele ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esethula inkulumo yakhe ngokwengezwa lokuyekethiswa kwemigoqo ye-COVID-19. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Prudence Moyo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende bobabili abakubonanga ukuthi ukuvula kucelele South Africa eleZimbabwe lisavalile yikuchitha isikhathi ngento engeke isebenze.
Kuyabe kumele kube khona ukukhulumisana ngoba kulobudlelwana obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa, kumele kungani kuyahambisana. Ikuthi nje elizweni leZimbabwe iqiniso ikuthi inhlelo vele azihlelekanga kuhle ngoba vele le governing yakhona ivele nje ayihambi kahle, izinto ziphongukwenziwa. Umuntu nje avuke nje kusena athi khona thinovura na-8:30.
Ngeviki epheleleyo inkampani kahulumende wakwele South Africa ibona ngezemingcele i-Border Management Agency ithi iqhube inkulumo leziphathamandla zomngcele eZimbabwe kuboniswana ngendaba ezigoqela ukuthi izikhathi zokwenqabela ukuhamba kwabantu zihambelane. Kodwa ke lokho akwenzekanga njengoba iSouth Africa isenqabela ukuhamba ngo-11 ntambama kusiya ngo-4 ekuseni, kanti iZimbabwe imemezele ukuthi yenqabela ngo-8 ntambama kusiya ku-5:30 ekuseni. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Mathutu uthi ukwehluleka ukuhlela kwamazwela omabili yikho okugcina sekubangela ukuminyana okukhulu emngceleni.
Loba nje ukuvula komngcele lowo kuyize nxa iMzantsi Afrika ivulile iZimbabwe yona isayivalile yayimngcele. Umuntu usengaba lakho ukuthi aphume eSouth Africa ngo-9. EZimbabwe i-curfew ikhona iqala ngo-8. Akakwazi ukuthi angene eZimbabwe. So kuyethu umuntu ahlale phakathi laphakathi kwemngcele weSouth Africa neZimbabwe alinde ukuthi iZimbabwe izivule owaye umngcele ekuseni ngehola lesihlanu, nxa kugabanxa ihola lesihlanu ekuseni. Kuvele kusuke sokule imoto eziningi ezilinde ukungena eseziphumile eSouth Africa eziphuma izolo eZimbabwe sivalile.
Yasinisalwa seZimbabwe umnumzana uMakhotebe uthi abukho ubuhlakaniphi bokuthi elizweni elinjengeZimbabwe kuthi abantu balale ngo-8 ntambama baze bayevuka ngo-5:30 ekuseni.
I-transport njengoba zingekho imali zokugada begcine besiyafika ezindlini abo past 8, so kulo monakalo kumele umuntu ayo-attend umonakalo ayekhulumisa umakhelwane, because kulalokho esikubiza kuthiwa yi-ama-service umthandazo, kuthiwa umthandazo emkhulekweni umthandazo. So nxa uza kuthi wena abantu abastophe i-movement ngo-8, so uyabona ukuthi it's a huge punishment.
Emalangeni asanda kudlula inhlanganiso yabodokotela abezamalungelo oluntu eZimbabwe, Doctors for Human Rights, bakhuthaza uhulumende ukuthi angavuli imingcele yakhe le-South Africa ngoba kungavulela uhlobo lwe-coronavirus olubhahe kwele-South Africa. Kodwa kumphathi intambo kugatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa umnumzana Aaron Zwaledi uthi kuyadanisa ukuzwa abantu bekhuluma into engalabufakazi.
Well, we have opened the borders in discussion with Zimbabwe and the majority of people.
Labo abatsho njalo abasitshele ukuthi zingaki izizalwane zeSouth Africa ezingena eZimbabwe ngelanga ezingaletha leli gciwane.
We are going to Zimbabwe on a daily basis who will bring the variant.
Enkulumeni yakhe kusizwe sonke izolo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwecoronavirus izaqhubeka kwamaviki amabili ukuze kwehliswe amathuba okukhwela kwenani labahlaselwayo lalabo ababulawa ileli gciwane. Mr. 7 Johannesburg, Gwele South Africa, Ngutuso Khumalo.
Ngiyakuzwana isihloko wathi sikhangele ezinye zezindaba bezigokhela. Izakhamizi zakubulawa zithi kwengezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwe entuduzo ngemva kokutshona kwentuna yakugodlwayo, uNtuna Vizi Matuna Mafu. kuthi osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo enkulu inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi ku-COVID-19 lockdown. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Prophetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.